Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Olamukela ku Studio 7 namhlanje ngolwesithathu ekuseni mhla ka 3 kuMabasa 2019 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umanyano we United Nations uthi ukhathazekile ngokuthi abesifazana abathinteka kusehlakalo sezulu lesiphepho Cyclone Idai balakho ukwehlelwa ingozi yokudlwengulwa.
Ngeqiniso lokuthi sokusenzakala ukuswelakala kokudla nendawo zokuhlala, indawo zokulala, ingubo zokwembatha. Osokuza kwenzakala ukuthi omama lamantombazana sebezadlwangula ukwenzela ukuthi banelise ukuthola lezo zinto bephiwa ngabantu abathi bona babazwela usizo.
Ababalisi bathi lanxa abakhwezelwa iholo ngengcosana abaseyi kukhalala umsebenzi wokwakhathesi ngoba beqakathekisa imfundo yabantwana.
So siyabesebenza lathi gadalala, kodwa ke kuyafika isikhathi sokuthi siphenduke sithathe inzuzo noma ilutshwane siyithathe sibe ke esikhwameni kuphathise abantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Silikhumbuza njalo ukuthi siya live streama kukhasi lethu leFacebook uVOA Ndebele, lapho ungabukela lolu hlelo usiphele mbono yakho. Ugatsha lwe-United Nations olubona ngokuphathisa abaswelayo olwe-Office for the Coordination of Humanitarian Affairs luthi lukhathazekile ngengozi yokudlwengulwa kwabesifazana elakho ukwehlela abathintekwe kuzulu lesiphepho abadinga uncedo oluphuthumayo eZimbabwe, eMozambique kanye leMalawi. Isikhulumeli salolu gatsha unkosikazi Jema Cornell uthi kuvamile ukuthi kungaba lesehlakalo esifaka abesifazana isimene esibi lapho abayabe bedinga khona uncedo ngokuphangisa kusuka kube labanye ikakhulu abesilisa abangena emacansini labesifazana labantwana laba bebadlwengula andubana bebaphe lolo ncedo. Ngokunjalo uCornell uthi baza kwenza konke abakwenelisayo ukwenqabela lokhu. Baningi abesifazana abadelizelwe imizi yabo ngucyclone Idai emazweni omathathu abasele bengalalutho njalo abadinga uncedo olufana lokudla, indawo zokuhlala kanye lezembatho. Umuntu ngamile inkomo yeStudio 7 uxoxe lelunga ledale lePhalamende unkosikazi Thabita Khumalo, yena olwela njalo amalungelo abesifazana.
Sesikuyasizwa kwamanye amazwe lapha kube nomonakalo njengowethu amacyclone, lapha omama ababedlwangula abantwana abangamankazana badlwangula. Okuza kwenzakala sibilile ngoba ngeqiniso lokuthi sokusenzakala ukuswelakala kokudla nendawo zokuhlala, indawo zokulala, ingubo zokwembatha. Osokuza kwenzakala ukuthi omama lamantombazana sebezadlwangula ukwenzela ukuthi banelise ukuthola lezo zinto bephiwa ngabantu abathi bona babazwela usizo, kukanti-ke bona balande ukuyabadlwangula. Sonke siyazi ukuthi kuphume umkhosi ngodaba lwengculaza kuthiwa kusub-Sahara sokuqalile futhi lapho abantwana abale 14 to 15 years abasebelo umkhuhlane wengculaza, njalo bathi khona sokuyi-75% infection. Okutsho ukuthi khona siqeda ngocyclone lo obhudlize iMalawi leMozambique leZimbabwe, kutho ukuthi leyo nombolo izaqaza ngoba yiyo yodwa indlela yokuthi omama uma sebefike emaphethelweni bengasazi ukuthi benzeni. Abesilisa yisisikhathi abasisebenzisayo ukuthi babadlengule ngoba umama uyabe sekhangela abantwana asebesifa beyakhanya indlala, akhangele ukuthi selensuku ezingayi benile emanzini sebebanjwa imikhuhlane, akula nto angayenza but ayekele laba abantu babadlwangule ukwenzela ukuthi imuli zabo ziphume edakeni lapho ababe bekhona.
Kuyini okungenziwa maKhumalo kwenqatshelwe ukuganga okungenziwa ngabanye kubomama labesifazana labo?
Embaxwayisayo mina i-United Nations ukuthi kabaphume lo mthetho ovela ukudlwangula kwabo mama ngabantu abathi bona babuya bazoncedisa edubeni olwabe lehlele izakuzi kuleyo ndawo. Njalo kuqakathekile ukuthi laba bantu bathunywayo ngabahanje bayekhangelwa zingiki ukuthi laba bantu ngabala umonakalo omubi abawenzayo lapha abazela khona elithi khona lina ngesilungu lawo ma-pedophile ama-rapist lawo kumele bakhangele ngomthetho ukuthi laba bantu ngabangcolanga ukuthi bahambe bayedwa abantu abasebunzimeni.
Lo nkosazana Thabita Khumalo olilunga ledale lephalamende njalo elwela amalungelo abesifazana. Ukusenjalo, isikhudumezi esike sahlasela ilizwe phambilini kwezulu lesikhukhula elitshaye isigaba seManicaland sesiphendukile sahle satshisa emasimini osokusenza kube sobala ukuthi lo nyaka kule ndlala enkulu. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomnumzana Anglestone Sibanda, isiphathamandla senhlanganiso ezimeleyo eShalom Project, yena othi umomo mubi kakhulu.
Hey, emasimini lo nyaka kuthi kunjalo impahla zimpahla zikhwela kanjalo, imali abantu bengela mali emasimini kuthile khu. Lo nyaka yindlala eyinye enzima kakhulu. Manje sesikhangela ukuthi siwonke uhulumende uzayenzani njalo ukuthi kuncediswe abantu, ngoba sabona imbiko othiwana about approximately 5 million people, abanye abantu abangu-5 million eZimbabwe bazafuna usizo. Komile qha kuthile ngasibhoda emaphandleni lapha, abantu lo nyaka kabadobhanga lutho, abavunanga lutho, isimo sangikhona kasisihlanga sibili. And one can imagine ukuthi kusiyafika o-October intengo yezinto ikhwela, intengo yezinto ikhwela ngapha ngapha emasimini kuthile ukuthi impilo yabantu makhaza izaba njani.
Manje ngokubona kwakho kungaba lobungcono yini njengokutsho kukahulumende ukuthi kuseyaphela umnyaka kuzaba ngcono kulezibonelo naye zikhomba khono?
Asikwazi, angithi bahlala bethembisa abantu bepolitiki, bahlala bebengozithembiso. Kasikwazi ukuthi kuzaba njani, kodwa-ke sikubonayo okwakhathesi esikubonayo ukuthi into zibanzima. Khangelela ukuthi asikwazi ukuthi bazayenza mhlola bani ezastabilayiza i-currency ukuze intengo zingaqhubeki zikhuphuka. Futhi asikwazi ukuthi bazayenza mhlola bani ukuthi kube lokudla okuchiphileyo okutholwa ngabantu makhaza indi ngengithi ngoba kuvele kule ndlala kunje ilanga lithisile.
Ye, manje abemakhaya bonabo siyasibone bephathiswa, uke wezwa yini ukuthi kulo ncedo olufikayo?
Hayi, okwakade sohulumende wethu usibonile ngakwenzakale eChimani Mali ukuthi awungani kakula into okuthiwa yi-preparedness, ukulungiselela nje izehlakalo ezinjengendlala, izehlakalo ezinjengecyclone. Kungani kakukho, kasikaboni lutho olubambekayo olukhombisa ukuthi uhulumende uzimisele ukuthi indlala leyi ayenze ulutho. Kodwa-ke njengenhlanganiso esizimeleyo sabantu sokuqalisa ukuthi kuqoqwe ukuthi kukhulunywe ngedaba lokuthi lo nyaka indlala ibhahile, ukuze kukhangela ukuthi lenhlanganiso esizimeleyo mhlawumbe nazo zingaqalisa ukwenza imisebenzi yokuncedisa abantu, ngoba abantu lo nyaka abanye akuvunwa lutho nje. Vele abanye kabazange bavele bangena le masimini sikhuluma kanje.
Ungathi zikhona yini indawo ezingaba ngconywana, ngoba sike sezwa abanye besithi hayi kukhona lapho kuke kwavu kambijani emasimini?
Emathebelelendi angaziboni, sebeze emathebelelendi south, emathebelelendi angaziboni. Kodwa la nxa uhamba ngomgwaqo usiya khona le Harare ungabona kusitsha kuze kutshe kubethe gudu laphayana kuthile, kuthi ukuthi akuhlanga elizweni. Asingazi njalo mhlawumbe singaba khona kwezindawo siya kuobhindura khona ngale kokuwehamva okuvele kujayele ukuba khona bezulu. Kodwa-ke ngapha kwele Mandebeleni hayi kulo nyaka kukhanya kunzima.
Lo ngumnumzana Anglestone Sibanda, isiphathamandla senhlanganiso ezimeleyo eShalom Project, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Ngesikhangele eziqhamukayo ezivela kumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Amapholisa izolo abophe ummeli wezengeza East edale lephalamende umnumzana Goodrich Chimbayira lo kansila ka-Ward 4 eShitungwiza umnumzana Chengetai Nyakonda. besetheswa icala lokubangela udlakela emzini kaCounselor Fungai Magatsire kaWard 17 eChitungwiza ngomgqibelo. Umnumzana Chimbayira wetheswa elinye njalo icala lokuzama ukubulala umsekeli kasodolobho eChitungwiza uJabulani Mthunzi ngokumtshaya ngemota. Iphephandaba leThe Herald lithi amapholisa athi ababili laba baseChitungwiza Police Station njalo sokulabafakazi abahlanu abeze emapholiseni bezofakaza ngodlakela lalwaba ababotshiweyo. Ikhansili yakobulawayo ithi isimise uhlelo lwayo lokuvalela abahlali bedolobho leli amanzi okwamahola angamachumi ayisikhombisa lambili 72 hours, kodwa azalubuyisela lolu hlelo abantu bengekela ukulondoloza amanzi. Iphephandaba leli lithi amapholisa athi asebophe abantu abangamachumi ayisishiyagalolunye 80 elokitshini lePhumula, abanye abakade besemashabhini njalo abanye kungabathengisa izidakamizwa ama-drugs. Lokhu kulandela ukubulawa kwabantu ababili kulelo ilokitshi kunsukwana ezedluleyo. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele lawa mazwi ngeWhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze siwalalele emoyeni.
Hi, sanibona kuStudio 7. UKenneth Nonkosi ukhuluma eseJohannesburg. Angazi mathuthu ukuthi kade kuWhatsApp lapha likhetha banjani. Kudala ngiphosa lapha vele aliphenduli, sicela nokuthi nathi lisifonele bheki sikwazi ukungena ehlelweni sikhulume. Selikhetha bona labo abantu benu ochuma nsuku zonke, kumbe yibo abantu abangabalaleli beStudio 7.
Lokhu kuhlungu ngoba inkokheli zebandla le-MDC azilaleli intando yabantu, bafuna ukwenza intando yabo. So okwenzakale e-Country Park lokhu kuzwisa thina esingabalandeli ubuhlungu, kodwa bona bayathaba ndaba into abavele beyifuna ngokungalaleli intando yabantu.
Ngizacela lami ukuchasisa lingaqeda bazali, mina ikadlathi thina abantu esikugrawundi kusibhowile kakhulu. Mina ngihambile ngale kuma-12 ngafica ibizo lami lisiwe kwenye indawo ekhatshana, mina engibangishintsha lapho engivotela khona 2. UColette kwayevele ngale eluvele kodwa kakafuneki, wabe ngumuntu wasikhathazayo. Unoma gugubeza iwinela kuhle, ngabe vele bona abakhokheli bakhona bakuzwisisile ukuthi unoma gugu yafuneka, ngabe kakuzanga kube le doti le ebekhona. Akuzwisiseki, lathi sinje kasikuzwisisi khona okwabakwenzileyo. UColette nguye othe ntamba amasememezela hambe ememezela ukuthi unoma gugu sexotshiwe kasekho ebandleni, abantu azanga basukume ngoba bathe sefuna ukuthi avotelwe yena ngoba unomagugu sexotshiwe ebandleni.
Lawo ke ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu, liwathumela kuWhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Njalo simzwile umne wethu othe asimtshayele ucingo, siza kwenza lokho. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umongameli Abdelaziz Bouteflika wele Algeria usechile umsebenzi ngemva kokukhuthazwa lugatsha olubona ngezomvikela kulelo lizwe kulandela ukutshengisela kwabantu okwamaviki ayisithupha besithi kasuke esihlalweni. Ubesele mnyaka engamachumi ayisishiyagalombili lambili i-82 njalo egula, kukanti wangena embusweni ngomnyaka ka-1999. Iphephandaba le-Arabic Daily ele-South Sudan Selisole inhlanganiso ye Media Authority yakulelo lizwe ngokuyimisa umsebenzi wokwesikhatshana ngodaba lwelayisensi sithi lokhu yikuhlukumeza nje ngoba ilayo leyo layisensi. Ababalisi bathi lanxa bakhwezelwa iholo labo ngengcosana engayindawo abaseyi kukhalala umsebenzi wakwakhathesi ngoba beqakathekisa imfundo yabantwana. Lokhu kuthiwa ngunobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala ezimtha umnumzana Richard Gundane kwingxoxo ayenze lo Chris Gande weStudio 7.
Ngiyabonga kakhulu. Indaba esikhuluma ngayo lapha iqondane le ndaba eyomholo wamatitsha. Liyakhumbula ukuthi sike sakhala lomsebenzi, liyakhumbula njalo ukuthi kufike isikhathi sokuthi sibuyele emsebenzini noma kungazange kuphume lutho. Lizakhumbula njalo ukuthi khonapho size sibuyele emsebenzini sibe sesilungisele ukuthi siqaliseke ukuthi sikhulume nohulumende. Siqondane ngendaba yokuthi kube le cost of living adjustment abayikhuluma ngesikhiwo ukuthi kudingakala ukuthi kube le nzuzo emali eza yenalisi ukuthi ibhadalwe ababalisi bakwanise labo ukuthi bathenge. Yebo-ke inkulumo lezo sizithethe esizicede kulinyanga edlulileyo ekamathi. Ye sigcine sesiyenza ama-concessions, bakukhulunywa nge-language yokuthiwa ngama-concessions, okutsho khona ukuthi sigcine thina sesithatha imali ekhuthwe nguhulumende. Ngoba uhulumende ubekhuluma ngemali elesilinganiso sama-400 million i-budget, i-total budget enikwe kusebenzi. So khonapho-ke kube kungaphumanga ukuthi sobala ukuthi umuntu lo muntu uzathola malini. Kodwa nxa sikhuluma ke emoyeni siyabe singafuni ukuthi sikhulume sicashise ukuthi imali yangikhona yimalini ngoba isebenza ababalise abakuthandi khonokho ukuthi sibe sibabazi ukuthi imalini.
Ye sike sezwa imbiko ebisethesa inkokheli efana lawe labanye ukuthi kuthiwa lifumbathiswe imali nguhulumende. Kungakuhamba njani khona?
Into enjalo yinto ekhulumekayo ngoba abantu bayebe bekhathele enhliziyweni. Lami ngabe kuyikuthi ngangisiyo lokhuzeni leader ku-union at my level. Into ezinjalo ziyakhulumeka kodwa kungayisiyo qiniso. Kakwenzakali khonokho. So kumele ukuthi siqondane le ndaba yokuthi sonke siyasebenza, sonke siyakhala. So siyabe sisebenza lapha igadalala kodwa ke kuyafika isikhathi sokuthi siphenduke sithathe inzuzo noma ilutshwane siyithathe siyibeke esikhwameni kuphathise abantu.
Sizwa kuthiwa intengo ezitolo lapha ikhuphukile. Ungasitshela nje ukuthi ngamafitshane ukuthi impilo ikakhulu yamatitshala injani ngalesi sikhathi?
Njengoba ngithilo mina ukuthi nxa imali yakho ingakwani ukuthi uthenge yonke into oyifunayo, yonke impahla oyifunayo, konke ukudla okumele ukuthi uthenge, impilo iyabe inzima. So okwenzakalayo-ke yikuthi ababalisi bayagcina sebedinga ezinye iy'ndlela zokuthi bangathola njani elinye idola ukwenzela ukuthi bakwanise ukuthi baphile okungcono. Nje liyabona ukuthi kuyagcina sokwenzakala izinto sokuthi sokulama extra lessons abantu sebefundiselwe endlini, sokufundiswa abanye abantwana after hours, yonke into leyo eqondane lokuthi umbalisi uyabe ebona ukuthi lami sokumele ukuthi ngizuze enye imali ngendlela ezithiyeneyo. So abaningi siyabona ukuthi kuyenzakala khonokho. Into yama-extra lessons yabe ikhona. Abanye bayabe bedinga ukuthi sebethengisa labo emfikeni laphana ukuthi bathole imali. Sokukhroswa amabhoda kuse-South Africa eBotswana, abantu bedinga impahla zokuthi bayothengisa. So khonokho kuyabe kungalunganga ngoba sokuchitha isikhathi. Umsebenzi wobubalisi ngumsebenzi ofanele ukuthi nxa utitsha eku-weekend laphana eku-holiday lantambama abe edinga ukuthi kusasa ngiyabe ngifundisane. abe edingi ukulungisela ukuthi lokho azafundisa khona kube yimfundo yaphezulu. So nxa sesiyadinga eminye imisebenzi, liyabona laphana kuyaphazamisa, kungasoze kusinike impumela esiyifunayo esikole laphana. So uhulumende kumele ukuthi abekwazi khona ukuthi hayi ubunzima bukhona. Ababalisi bayahlupheka kakhulu, sebegcina sebedinga imali leyo ngendlela esijene.
Lo mnumzana Richard Kondani unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lababalisi eZimta. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseGwero. Kulandela amazwi kamongameli Donald Trump weMelika athi uzavala umngcele welizwe lakhe lele Mexico kudaba lokuthi abantu bengaphongungena kuleli lizwe mahlayana, iningi lithi lilindele ukubona ukuthi ngempela lokhu kungenzakala. Asizweni umbono wesizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, umnumzana Quite Ncube ngalolu daba.
Mina ngombono wami yikuthi uTrump usesimejaye. Wonke kuphume emlonyeni kaTrump ungeza kukuthembe ngoba kasikwazi ukuthi uTrump uyakhuluma iqiniso, kalichoni engakhulumanga into etshekileyo ziyelale engaqondananga lokuba ngumongameli weAmerica. So anginyeza ke ngitsho ukuthi lokho akuchoyo kulomku yinto enga ekhiwo ngama-Americans wonke. Ngitsho uTrump nguTrump.
Icebo lakhe belilicebo elihle yini njengoba uhlupho lolu olomngcele lukhanya lungapheli?
Uhlupho lomngcele kaluletwanga nguTrump, kalusoza ke lukhutshwe luqedwe nguTrump. Indlela yokukhipha uhlupho lomngcele weMexico leAmerica kumele kwenziwe ngendlela eqondileyo engasoza kichithe imuli abantwana labazali babo behlukaniswe ngento engaqondananga, ikakhulu lokho kuthiwa nguTrump. Mina ngisoza ke nguzwisise njalo, ngisoza ke ngukuthakazela.
Khona singathini ngabantu ababuya lapha eMelika bezodinga imisebenzi bebaningi kakhulu, njengoba sibona nje lekhaya sokulokunye kunjengabo xenophobia?
Kanti iAmerika ile mngcele emngaki ke mbuze lami khonapho ongakaphendula. Kulo mngcele owodwa yini eAmerika? Akula mngcele enyakatho lenasingeni laphana. So lo mntu yedwa okhuluma ngomngcele weAmerika leCanada kutsho ukuthi ama-Canadians kabuye eAmerika.
Kodwa laba abaningi abavele eMexico abayenza imisebenzi leyi engafunwa ngabaningi eyokuhlanza izambuzi lokuthanyela lokunye.
Mina ngihlale eCalifornia. iCalifornia yiyo efida iAmerica yonke ngokudla. Ama-farmers abalimi beAmerica, 90% of American farms are run by ama Hispanics abavela eSouth America, not only eMexico but eSouth America, eCentral America. Kungayisibo yibo abenza ukuthi America iqhubekele phambili. Kungayisibo angikholi ukuthi ngayi America ikhona lapha ekhona namhlanje. Abantu abamnyama abansundu balapha awungeza kubabone besebenza emaplazi. Amakhiwa alapha awungeze wakuwabone ethanyele emahoteleni eklina ama-dormitories esebenza emaplazini bekhasabula nabantwababo lokungabantwana okuncane injejane. Uyababona bequnta ama-strawberries emasimini. Ungeza kubabona ama-American bekwenza khonoko. But kabakutsho ukuthi ama-Mexicans yibo abaphethe i-America. Khulumayo kuphela yikho lokhu ukuthi bachapha umngcele beza le mbanje bakutsho ngandlela bani.
Lowo ngumnumzana Quite Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala eCalifornia kwele Melika, sixoxelaye ekhonapha eWashington DC. Njalo sithanda ukubonga labo abasilandelayo kukhasi lethu leFacebook. Silo Nkosinathi Chingandebele othi livuka njani msakazi, sindawonye kuhlelo indlala ikhona lonyaka ikakhulu emangweni welupane. usizo siyaludinga kakhulu. Lomancu Ncube siyabonga. Uthi morning lo Ngqabutho Ngwenya uthi salibonani Mthwakazi. Usikhumbuzo Mlalazi uthi mamuka chini studio 7 lo Nesbet kukhwela ye. Usibuza amavuko. Kusenjalo ke sizweni umculo ke kamgcini Calvin Hliziyo yena kwazakala ngokuthi nguCalvin esithi uyaziqhenya ngobulawaye. Lapha ke uhlabela elembongi uAlbert Nyathi esizayizwa ekugcineni.
Ongithi ngiyaziqhenya ngiyaziqhenya ngobulawaye. Angithi ngiyamthanda ngiyamqhwala ubulawaye. Angithi ngiyaziqhenya ngiyaziqhenya ngobulawaye. Angithi ngiyamqhwala ngiyamthanda ubulawaye. Ngoba konke wakhe isityamukeka mani. Abantwana bayigwala ngahizitrata awusiphethe mani. Elele angisiphethe. Ngoba konke wakhe isityamukeka mani. Abantu nje bayigwala ngahizitrata amagenge ayahlanya ngahizitrata. Elele Ongithi ngiyaziqhenya ngiyaziqhenya ngobulawaye. Ongithi ngiyamthanda ngiyamqhwala ubulawaye. Ongithi ngiyaziqhenya ngiyaziqhenya ngobulawaye. Ongithi ngiyamqhwala ngiyamthanda ubulawaye. Ngoba konke wakhe isityamukeka mani. Abantwana bayigwala ngahizitrata awusiphethe mani. Elele angisiphethe. Ngoba konke wakhe isityamukeka mani. Abantu nje I'm loving the way pillow cleaning a cord. The way you're pregnant and yeah, you string a cord. The way you're bun back up as hanging a corner. So you lip inside to figure my cocoa, you know. Who said she's winning for show? Now we're hanging on my shot. Don't be your because. Oh, you don't be your because. It's feeling a bull of a yard. Hey, we ain't trying to sell a mean a man. Is it feeling out with me, a man? Yes, hanging out with me, a man. Just hanging out with me, a man. We ain't trying to sell a mean a man. Is it feeling out with me, a man? Yes, hanging out with me, a man. Just hanging out with me, a man. Yes, hanging out with me, a man. Angithi ngiyamthanda ngiyamqhwala ubulawaye. Angithi ngiyaziqhenya ngiyaziqhenya ngobulawaye. Angithi ngiyamqhwala ngiyamthanda ubulawaye. Ngoba konke wakhe isityamukeka mani. Abantwana bayigwala ngahizitrata awusiphethe mani. Elele angisiphethe. Ngoba konke wakhe isityamukeka mani. Abantu nje bayigwala ngahizitrata amagenge ayahlanya ngahizitrata.
Bengula, Ben Ben, Ulu Benga, Slickers, Machuan, Machuan, Manget, Manget, and up, and the Bison I see. Why at a Kumulam to level of cooking as in his above? Why at a Tolisilo? Why at Tempoyan Silo? Bulawayo. Nazing at Dana, Bulawayo. Natana, Machabula, Natana, Scatsi, Bulawayo. But you want to see a tuka? See to Zako, Bulawayo. Yebo zazithunqa izulu kodwa lamhlazi iphi intuku.
Yebo ke imbongi leyo Albert Nyathi ohlabela lo Calvin ibizo lakhe kungomgcini Nhliziyo. Sibonge njalo nomthandazo onkomazana uthi yena usibukele eMumbai eIndia. Lo Musa Mazibuko yena uthi seRandberg eSouth Africa kuyabanda ngapho kunjani ukuchisa kwelakithi enkayi. Hayi siyabonga kakhulu olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.